sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingalithola njani izulu kandaba umsakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili umsakazi 6 Nhlolanja 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha.
Ngesikhathi ningi labezindaba bebika ukuba uyathi qinela umkhuhlane emkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima nakumnankagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikhiwi, bayazana ebugebengeni babo le ebuseleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Lamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli Robert, owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe, obikwa eseqoqana labanye bakhe abe-G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Ikholeji le-National University of Science and Technology, INUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikholeji ngobunene. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngesikhathi iningi lentatheli izindaba kwele-South Africa libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe kwele-South Africa lapho ayelatshwa khona bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya ayikhokhela ibandla lakhe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Impilakahle yomkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai bekuludaba olusematheni lamhlanje ezindabeni kwele-South Africa. Umnumzana Tsvangirai kwesinye isibhedlela eJohannesburg lapho aze khona ngozibandlela ezokwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labezindaba laba bathi ubangwa lezibi okaTsvangirai. Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama ngoba singelalungelo lokukhuluma simele umkhokheli MDC umnumzana Morgan Tsvangirai. Limbiko isilethe kudana kwabaningi abeZimbabwe abakwele South Africa. Kodwa iningi labasekelwe ebandla le-MDCT bathi kabalahlekelwanga lithemba lokuthi umkhokheli wabo uzasila abuyele ekhaya ukuyaqedelela umsebenzi wokubuyisa umbuso okhululekileyo. Ilunga le-MDCT kwele South Africa unkosazana Vimbai Maveruze uthi umnumzana Tsvangirai yindoda ehlula ubunzima obukhulu eZimbabwe, ngakho akathandabuza ukuthi la lo mkhuhlane uzonqoba.
UPresident Tsvangirai uzoba right ngoba ngiyathemba ukuthi naye he's a strong man and he's a fighter. So all our hopes nje, we are believing God and sithemba uNkulunkulu ukuthi uzosenzela ngakunamandla.
Le nkulumo egcizelelwe esiphathamandla se-MDC kwele South Africa umnumzana Austin Moyo laye othi akathandabuza ukuthi imithandazo yabo izaphendulwa.
Lo mlayezo ngokufisela uDr. Morgan Tsvangirai ukuthi akalulame ezinhlungwini lezi azizwayo ukuthi aze azoqhubeka lo mcimbi esawuqala ngo-1999 ukuthi silwele iZimbabwe entsha. Lulama la okhona Dr. Morgan Tsvangirai uze uqhube uqedelele umsebenzi esawuqalayo.
Kusenjalo umbiko wethulwe kwezokuxhumana kuTwitter phansi kwegama likamnumzana Tsvangirai, yena ngokwakhe uthi uyamangala ngembiko yabezindaba ethi usebangwa lezibi ngoba yena yebo uyagula kodwa isimo sakhe asethusi njengoba kulezibonelo sokuthi ngumkhuhlane osalawuleka. Inengwe leSouth Africa likhala ngokuthi aluba liyaphiwa ithuba lokumethekelela isibhedlela kodwa bezempila kahle bathi sikhathi sonke umuntu osesimene singasihle ikakhulu lomkhuhlane wemvukuzane akukhuthazwa ukuthi ethekelelwe ngabantu abaningi njengoba bengagcina bemthelela eminye imkhuhlane engangena lula kuye ngenxa yesimo sakhe. Ministro 7 Johannesburg ole South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe seziveze ukuphatheka kubi ngodaba lokuphenduka kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana lamalunga aqotshwa kubandla leZANU-PF abecele elithiwa iG40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front lona elikhangelelwe ukuma kukhetho lwalonyaka. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Umgabe kubikwa engabe ethembe abalandeli bakhe bemaphandleni abavame ukumsekela kukhetho lonke oluthe lwenziwa lokhe elize lathola uzibuse. Kodwa abanye njalo ngabathi yena lamalunga awe G4 agoqela uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo, uMnumzana Sedia Kasukwere lomzukulu wakhe uMnumzana Patrick Shuawo kumele baphume baphele kwezombusazwe. Kukhanya amalunga aleli bandla elisha elibikwa ingabe ikhokhelwa uMnumzana Sydney Sekeremai njalo izaphendusa unkosikazi Grace Mugabe obikwa eseSouth Africa lapho abasalungisa ingwalo zabo nokuhlela indlela abazama ukulwisana lomnangagwa yena owabakhipha esihlalweni abanye babaleka elizweni. Ingcitshi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze ayethuswe ukuphenduka kukaMgabe ngoba esegugile njalo engenelisi ukuqoqa uZulu ukuthi amvotele kukhetho oluzayo.
Esikubonayo ukuthi uMnumzana Mnangagwa kasoze vele ethuselwe ukuphenduka kuka President Mugabe kupolitics ngoba lokho asikubone kuyinto engayenzakala. President Mugabe usezigugele akaselawa amandla okuthi engatshona egijima ilizwe lonke ekhankasele ukuthi abantu bemvoteni.
Uphinde wathi abantu abanjengoProfessor Moyo bayamsebenzisa njalo yena njengomuntu othanda amandla kakuboni lokho ukuthi uyasetshenziswa ubonela isikhundla akhitshwa kiso engazimiselanga ukuthiya. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinaso uMnumzana Ashifonye uthe uza kuba nzima ukuba uMgabe akhiphe uMnangagwa ngoba umongameli wahle wabamba ingxenye zonke zikahulumende ezingazama ukusetshenziswa ngabe New Patriotic Party.
Kuza kuba nzima for uMnumzana Robert Mugabe ukuthi akhiphe uMnangagwa ngoba uMnangagwa wakwanisa ukucapture ama institutions njenge army la media ukwansi uyi capture. So even siyabona even xa si referencea to i document labo bali deep blue ocean strategy kunzima for uMnumzana Mugabe ngoba labana amadoda basebenza babamba ama institutions whilst uMgabe yena wabamba ama individual.
Ilunga lenhlanganiso yesha jamuka sesijikile uMnumzana Happiness Ncube uthi ibandla lelingenza kube nzima kuMnangagwa njengoba kungabantu abake basebenza bonke abazama ukulungisa izenzo zabo ezimbi.
Ingenza ukuthi kwesinye isikhathi kube nzima la kuMnangagwa njengoba bonke bevele besazi ukuthi bayizikliwe bayazana ebugebengeni babo le busteleni babo. So bangaqalisa ukuchazana okuzabangcolisa okuzenzeke ukuthi umphakathi unanzelele ukuthi kawusoze ubaphathe kuhle.
Enye ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Leopold Mnende uthe uMgabe engathatha amavoti emaphandleni ngoba wayevele ethandwa ngabahlala khona kodwa okungamhlupha yikuthi abantu abasebenza laye sebesaziwa ngobusela.
UMgabe engathatha sibili amavoti emakhaya ngoba siyamazi from kudala ethandwa ngabantu bemakhaya. Yikho lokhu kuzaba nzima kuMnangagwa ukuthi ibandla lakhe leZANU-PF alisoze liqamuke ngasesendayini.
Ibandla leNew Patriotic Front likhangelele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lapho abanye abathi lizama ukudlisa uMnangagwa ngenxa yalokho abenze khona kumnyaka ophelileyo. Nxa uMgabe engiyamela leli bandla nqobe kukhetho uyabe esengezele phezulu kweminyaka phosi engamashumi amane 37 ayibusayo. Ngemva kokususwa kwakhe esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ophelileyo uMgabe umkakhe uProfessor Moyo ukasukwela bozwawo abakabonwa emphakathini kodwa bavame ukubonakala enkundleni zokukhulumisana lokuthi zilibazisa zebulenjini loba ezindabeni lapho umoyo ake waxoxa lentathelo izindaba zomsakazi we-BBC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Kwalithi le-National University of Science and Technology, INUST, seliqale umkhankaso wokufinyelela abafundi bakoBulawayo ukuthi baze ukuzokwenza izifundo kule ikolishi ngobunengi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Laloba ikolishi le-NUST linezifundo zezinga eliphezulu zama-sciences, kodwa lilazo ezigoqela ezeminye imisebenzi ezinjengezamabhizimusi, ukuphathwa kwemali amabhanga, lokwezintatheli izindaba lezinye. Obona ngokwethulwa kwemibiko eNUST unkosikazi Lindiwe Nyoni uthe bananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi ngezifundo eziqhutshwa eNUST, ngakho bayabukisa abakwenzayo emizameni yokuthi baxhumane labantu.
Sibuye ukuzokwazisa uBulawayo ngama degree programs esilawo eNUST, iNUST National University of Science and Technology University evele iBulawayo. So sananzelela ukuthi uBulawayo akalalwazi olugcweleyo mayelana lama degree programs esilawo, njalo ngakho sibuyile eBulawayo Center lapho sibona ngani abantu bangasifinyelela khona ngoba kuphakathi kwedolobho.
UManyoni uqhubeke ethi uhlelo lolu soluncede kakhulu abantwana abangafinyeleli ukuthi bayefika eNUST, njalo abantwana balakho ukuthola indawo eNUST hathi ukwesabela khatshana.
I program leyi siyananzelela kakhulu kubana isincede kakhulu abanye abantwana akade bengafinyeleli ukuthi bagade baye eNUST, and kulabanye vele akade bengelalwazi ngisho ngeNUST. So uyathola ukuthi umuntu uyafika abuze ananzelela ukubana uya qualify uku enroller for ama degree programs lawa, and then siyakhuthaza kuma kuBulawayo nje even abonke nje abalabantwana abaqedileyo ama A levels abo ukuthi iNUST ikhona, iNUST ilendawo laba ilendawo yabantu ababo ukubana bathuthukise imfundo yabo ba enrolle for ama degree programs, because sokukaningi sisizwa kuthiwa iNUST ayithathi abantwana, iNUST ifuna ama 15 points kuphela, kodwa sikuchoyo ukuthi uyabuya nxa uqualify ama subject akho ehambelana lama entry requirements esilawo, uyenelisa ukubana uapply, and as long qualifier indawo ikhona, indawo eNUST ikhona. So siyakhuthaza abantu ukuthi bangahlali phansi. Uyathola ukuthi kulomuntu yabe lama 8.7 points, esithi ayi eNUST akuhambeki, kuyangeneka eNUST ngama points wona lawo.
Osakhulayo umnumzana Peter Mugodi uthi uncedakele kakhulu ngoba ethole usizo abeludinga, njalo wabona ukuthi laye ulakho ukuyithola indawo.
And ngaqedwa upper 6 and notly, so basincede kakhulu ngoba then otherwise besimele siye ngale eNUST and sifese siya inquire khona ngale ama details angkhona about izinto esingakwazi, lama careers angkhona ukuthi uyayenzana afterwards. Thina bese sijayele ukuba wasifika yaba ngu-doctor or something, but then they are so insightful basing say lezi zinto oshiwe wouldn't expect ukuthi ungaqualifya. And so mna I think I don't hear qualifya because I thought maybe impilo like 12 points but then being the 7, and then I discovered I qualify for a lot.
Unkosikazi Michelle Mwale uvumelane lomugodi ethi uthole ulwazi lokuthi yena engathola ithuba kuziphi izifundo.
Iyanceda kakhulu because bakutshela ukuthi ngafuna ukuthi wenze any course right bawujela ukuthi ungabenefita kuyiphi kakhulu ekufithayo yiphi kahle kahle
abasakhulayo bebephithizela bebuzisisa ukuthi bengangena njani eNUST njalo iningi lijabule kakhulu ukuthi bathole usizo abakade beludinga INUST iyo yodwa iyunivesithi enikeza izifundo zesayensi emhlubulweni yomandebeleni kodwa iminyaka eminingi kuhlala kugcwele abantu abavela ezabelweni zangempumalanga kwelizwe okusolisa uzulu kakhulu ethi uyabandlululwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele kuma
Yebo. Umsakazo omuhle. Mina ngingumike hobe, umsakazo weStudio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukuze ngilinxuse lonke ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwenze connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sixoxa ngohlelo oluqhutshwayo okwamanje eZimbabwe lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration mop-up exercise ngabe-commission eZimbabwe Electoral Commission olugqitshwa ngolwesine. Saphatha njalo udaba lokwethuselwa kwabantu lapho okubikwa kulabantu abahamba bethatha ama-slips abantu asebebhalisile. Nxa ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Lingasixhuma njalo ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana eyabulenjini ku-Facebook.
Ukwehla kwentengo yamafutha ezimota kunye lezinye izibonelo kwezomnotho welizwe kungaba kutshengisa na ukuthi umnotho welizwe ususiba nganeno kulandela umbiko kamongameli Mnangagwa. Lo ngumbuzo esiwubuze uZulu Mathupha labo somabhizimusi ukuthi bawubona njani umnotho ikakhulu nxa kuqathaniswa lokwenzakalayo. Umnumzana Emerson Mnangagwa egcotshwa ukuba ngumongameli wazisa ukuba kumalanga alikhulu alandela ukuqala umsebenzi wakhe kuza kuba lempawu zokuthuthuka komnotho welizwe. Kodwa isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi akula nguquko isibonakala.
Iqiniso lihle lapha njengemaphedelele nje ngapha akula lutho lishintshile imisebenzi lokhu ingabonakali imali lakho kulokhu kusakhanya abantu belako zisala izimali zangikhona into lazo intengo zangikhona nazo zilozi phezulu bona ngale akula lushintshi esilubonayo sibili ngokubona wami ngibona ngani engxenye singaya kuma-elections lawa azaba PC4 then nesesikhetha okungani uyaba nothi sitshintshana lokhu ngoba lokhu yinto wani nalezi lakulanto eshintshile ukutshintsha ikhanda kuphile lokuthi khona kwakungubaba lwani umgqabela sokumnangagwa ilokho kuyizana amapholisi angkhona yasemdistan sabatshintsha ama-reforms then sesihamba kuma-elections andthe
Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umlomo kamongameli Mnangagwa awugcwalelwa mfula yikho uyakhuluma nje kuphela.
Umnotho welizwe ulokhu phansi okumangalisayo kodwa ungabuthuthuka emlonyeni kaPresident uMnangagwa emlonyeni hayi uMnangagwa ubukhali kodwa ekwenzeni hayi kakulanto ayenzileyo njalo abanye abanjengathi asikhangelelanga ukuthi angenzani ngoba i-37 years leziyana nguye phela adincedisana lomgabe ukubulala le economy pho angabe ezayilungisa njani njengoba lo mbuso lo ekuwuthatheni kwakhe kakawunikwa ngabantu kanye ezandleni uyakwazi ukuthi kube lokuxabana okukhulu baze abebutho bangenela bancedisa ukuthi abe kulowo mbuso labantu nje abaningi abanjengathi kasikamboni njengomuntu okuthiwa hhayi ngumuntu sibili lathi singahlala sizinze ngoba umbuso lowo kakabi lawo njengana siya kuma-election ukuthi umuntu wonke nje amazwi wonke lanxa ethembisa ngomlomo kodwa kuground hhayi kakulalanto asebeyenzi
Ilunga ledalela eParliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akula nguquko ekhona elizweni ngoba konke okuncane okwenzakalayo lanxa kumele kwenzakale njengemfanelo kubonakala sengathi kuyabukeka.
Okwakuqala umbono wami uqalisela ekuthini nxa sesithi sokube nguquko kanti wakuvele komi njani izwele lokho kungakabi le nguquko nale silinga ngayo. Okwakuqala into esiyaziyo ukuthi intengo zempa yezinto elizweni liqansa mhlawumbe ngeviki nangeviki. Okwesibili akade sikunanzelela intengo yefiweli ibiphezulu ukwedlula amanye amazwe ahlanganisa izindawo Zambia naboMalawi. Bekungcono emntwini ohlala endaweni enjengasefolosi ukuthi ehambe edinga ifiweli ezambia kulokuthi ethenge eZimbabwe nxa yentengo yeZimbabwe. Siyananzelela ukuthi imali imzila emabhanga yikho kade vele kuyimpilo kade ikhona isikhathi sonke. Siyananzelela ukuthi imali emabhanga ibingatholakali, imisebenzi ibingatholakali, amafektari ebevala. Khathesi-ke inokukhona ngizile edolobheni leHarare khathesi imizila emabhenki kayikapheli ilokhu ikhona. Izolo ke ngobulawayo kuhambe ebhenki kobulawayo ngithole abantu benyathelana begcwele indawo yonke bedinga leyo mali yokuthi beyithole. Ungangena phakathi imali ekade itholakala ngama-$30. Okutho ukuthi entweni zemali akukabi lolutho osolutshintshile eZimbabwe. Imizila ilokhu ikhona, ilokhu ikhona injalo abantu belokhu belala emabhenki. Singakhuluma-ke ngokwefiweli. Ifiweli nje okwenzakeleyo yikuthi ifiweli yethu ibidura ngenxa yokuthi uhulumende ubethatha umthelo omningi kufiweli. Khathesi-ke into ayeseyenzile uhulumende yikwehlisa umthelo okade ewuthatha kufiweli. Kodwa kusitho ukuthi intengo yefiweli yehle ngemali yona leyo ngesilinganiso sonaleso uhulumende ayehlise ngayo. Somthelo wakhe. So akula lutho olukhulu oluthintileyo kwifiweli yethu. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi ifiweli ngeyinye yama-contributors e-totally expense i-cost yokwenza ibhizinisi ngaphakathina kwelizwe. Siyananzelela ukuthi ukwehlisa lokho akwenzeyo uhulumende mhlawumbe kuzanceda. But ukwehla kwakhona lakho kayehlanga kangako. Akula lutho singalubhala siluthi kwenzakala into emangalisayo. Yehlile ngesilinganiso esiphansi kakhulu okokuthi i-impact yayo kumkhonomi wonke amboni ukuthi ingazwakala ngokuphangisa. Ama-companies asevulile kasingawaboni, imisebenzi lokhu ingatholakali. So umkhonomi-ke esikwaziyo nje sokuguqukile ukuthi sokulokukhuluma okuningi okuvela kuhulumende kokutshengisa ukuthi khona uhulumende uthi yena kunezinto azenzayo kumbe kunezinto afuna ukuzenza kodwa kuground sibili phansi hhayi kanti akukatshintshi lutho. Into lokhu zifanana abantu beZimbabwe lokhu basebunzimeni, imali abayitholi, imisebenzi kayikho, abantu lokhu behlupheka. Awukabi le nguquko ekhona esingakhuluma ngayo kwezomkhonomi.
Kambe kungakutshengisa na ukubana umnotho usunganeno nanku imali emabhanga lokhu ingatholakali njalo lempahla ezitolo lokhu intengo iqansa. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weleMelika.
Umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-Department of State usanda kwethula umbiko othi ilizwe le-Iran selingelinye lamazwe okuthiwa asekela amalucaja. Ngakho-ke ilizwe leli sokuthiwa ngelinye elingaphansi kwesikhonqo sokulonda amalucaja esibizwa ngokuthi yi-countries of particular concern. Amazwe la alitshumi kuthiwa asekela amalucaja njalo kawahloniphi ilungelo labakhonza inkolo ezijiyeneyo. Kubikwa ukuthi ilizwe le-Iran kalifuni ukuhlonipha abantu abakhonza okwehlukeneyo. Abakhangelane lelungelo loluntu bathi unkosikazi Shameh Esaveh, umka-Victor Petamuraz, wayekhokhela ibandla le-Assyrian Pentecostal Church uthwele nzima kwele-Iran. Usanda kukwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emihlanu ngenxa yokholo lwakhe. NgoNtulikazi ngomnyaka ophelileyo, umkakhe wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi kulandela ukwethiswa kwakhe icala lokuthi wenza ongahambelani lezomvikela kwele-Iran. Umntanabo uRamil wetheswa icala elifanayo. Kubikwa ukuthi abantu bokholo lwesiKristu batholise nzima kulelo lizwe. Abalitshumi bavalelwa ngomnyaka ophelileyo ngenxa yokholo lwesiKristu. Abalandela ukholo lwesiBahai labo bathwele nzima kwele Iran. Sokulesikhathi abantu laba betholise nzima ngurhulumente walelo lizwe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika. Okwezemidlalo akazimiselanga ukuthatha umhlala phansi umqeqetshi olodumo uCosmas Zulu ngemva kokwehlukana kwakhe leqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekwabulawayo.
UZulu oleminyaka edlula amashumi amahlanu esebholeni njengomdlali lomqeqetshi uthi udinga umsebenzi ngoba ulwazalo uthele kuminyaka yonke leyi akumelanga afe lalo kodwa kumele alwedlulisele phambili kubaqeqetshi abancane kulaye.
Umnyaka lo yabakhokheli beHighlanders abazange barenew icontract yayo, so angina msebenzi, sengidinga umsebenzi ukuthi ulwazi lwami ngingalulahli. Wonke amateam abangafuna u-technical advisor, u-goalkeeper coach, ukuthi ama-coach abo abancane ngibanike ulwazi lolu lokuthi ngiyongena egodini lolwazi lolu kuyaba yi-west.
UZulu waziwa kakhulu ngegama elithi Thano ufikise iminyaka engamashumi ayisithupha lathoba mnembili yokuzalwa mhlaziyithoba mnembili kunyanga kaZibandlela. Njalo uqale ukudlala ibhola ngomnyaka ka-1967 ekufikeni kwakhe edolobheni lakoBulawayo. Udlalele amaqembu abalisa ele Bushbucks, ele Eastern Midlands, ele Eastlands, ele Olympics kanye lele Mashonaland United engakabuyi kuqembu laHighlanders ngomnyaka ka-1980. Ukuqeqetsha ukuqale ngomnyaka ka-1983 esekuqembu laHighlanders engumsekeli wesizalwane selizwe leScotland uBobby Clark. Uthi uyalibonga kakhulu iqembu leHighlanders ngoba lidlale indima enkulu ekumakheni kuba abe ngumqeqetshi ohlonitshwayo.
Ngithanda ukubonga ifamily leHighlanders iminyaka yonke from 1980 until Katest sengiwine amakhapha angu-20, two league championship. Ifamily leHighlanders liyanithanda kakhulu, even ngangihamba e-street ngiyahamba 5-10 meters umuntu wonke weHighlanders uyamisa embuzo ukuthi kathi mdala iqembu lihamba njani. Labazali abangifonelayo bembuza ukuthi kathi ngingabuyisa abatshana bami kuHighlanders.
UZulu wasebenzela amaqembu abalisayele amaZulu, ele-Real Stars, ele-Zimbabwe Saints, ele-Quellerton, ele-Zimbabwe Leopards, ele-Sizane kanye lele-Talent Vision kwele-Zimbabwe. Ikanti wasebenzela njalo kwele-Botswana eqeqetsha iqembu le-Botswana Meat Commission. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakhethukani wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ngesikhathi nengi la entathwele izindaba libika ukuba uyamqinela umkhuhlane umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai, abasekeli bebandla lakhe bathi balethemba lokuthi uzasila abuyele ekhaya. Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokuphenduka kukamongameli, wayengumongameli
umnumzana Robert Mugabe kwezombusazwe obikwa eseqoqana labanye ababe ku G40 ukubumba ibandla elithiwa New Patriotic Front. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.